uhlelo lwezamaphandleni namhlanje sesigabeni sembimba kuward 10 ebulilima west okulabantu abazakhela ikilinika. Izakhamizi lezi zithi zenze lokhu ngenxa yokuthi zihamba umango omude nxa zifisa ukuthi ziyehlolwa emadlambuzi endolwane leyingwe. Usobhuku wesigaba lesi umnumzana Daniel Dube uthi kuqakathekile ukuba leklinika endaweni le.
Sile project yeclinic esayiqalisa 2009 ayiproposa ngabahlali bendawo sebenanzelele indlela abaseviswa ngayo ekuguleni lapha. Ikliniki eyayiseduzane yayihingwe lendolwane lemadlambuzi, izwe ngithi zaseduzane kodwa uyabe uhamba ama 20 kilometers usiya kikubuduzane sasithi khona ibobona, then yikho abantu baproposa ukubana bebe le klinika kulindawo.
UDube uphinde wathi
qaliswe kancane i-community initiated project, abantu behlanganisa amasenti kusenziwa amagala kwenze ukuthi kona kutholakala imali, kwasuka kancane kancane council layo ingenela isincedisa lapha lalaphana njengoba sisendaweni yayo. Kwaya kwaya njengoba kubona kathe sekungu-2021 lokungakapheli since 2009.
Isakhamuzi zembimba unkosikazi Janet Mpofu uthi abesifazana bathule nzima ngenxa yokuswelakala kwekilinika.
Ward 10 lapha ngumvillage health worker, umsebenzi wami umuhle kakhulu, ngiyawuthakazelela ikakhulu futhi engikukhangeleleyo abantu abahlukumezekileyo ngomama. Omama bahamba i-20 kilometers basiya kohingwe. So okuhambeni kwabo lapha kule gange elikhulu kakhulu, okuthi khona abanye babanjwa, abanye behelele khona apha ezindleleni babelethele egangeni. Uthola umuntu ohamba laye kumbe uyabehamba lomkakhe, wabalwana usephunga ubuthi umntwana etshanini, kodwa kunjalo. Konke nje labothubaye lapha endleleni nxa behamba uzathola ukuthi umama lwana uyabe sesebunzimeni okuyokumangalisayo.
Ugcizelele esid
nxa kukuthi khona isikhathi sezulu umama besiya kondolwane engithi 25 kilometers, uzathola ukuthi khona akusachapheki nxa kukuthi umama vele kade erejiste khona lekondolwane. Uthola ukuthi umama lwana usenoway ngasakwanisa ukuthi khona ingayebelithela ngabi, ngoba ezibhedlela ezinye babe bayala besithi khona hamba lapho urejiste khona. So babe belobunzima kakhulu mama. Ngithole ukuthi kulabanye futhi abadefaultayo bengabuyi ukuzohlabisa abantwana ngendlela eqondileyo. Abanye besesaba ukuthi khona lapho esehlabisa abantwana khona kukhatshana, ihingwe 25 kilometers, imadlambuzi 30 kilometers, indolwane 20 kilometers from our ward. So khona phana kuyabe kungithwalisa nzima kakhulu ukuthi khona abanye abantwana yabe mbalanda senze badinga khona le endolwane. Uthola ukuthi abantwana kabahlatshwa ngendlela eqondileyo, abanye abantwana vele bayafa ezindleleni lapha besezama uncedo ezibhedlela. Uthola ukuthi vele asisela abantwana abayenelayo. Kwesikhathi ngiyabe le 75 abantwana engibatholileyo khonapha ewadini yami, uzathola ukuthi next month ngithola sende 55 ngiyabe senginwile kakhulu, abantwana sebedefaultile. So khona fana labo mama abazithweleyo abahamba uma ungakuthola abadle bunzima kakhulu ngaleyi indawo yethu. So besicela kakhulu bakithi ukuthi khona kuyena leyi umnyaka sibili sicela ukuthi abancedisayo laba besincedise kakhulu ukuthi omama bathole uncedo oluhle ngoba silo unzima kakhulu.
Unkosazana Senzeni Ndebele okuhlanganiso yehabha trust esigabeni lesi ukuthi abantu sebehlupheke kakhulu ngokuselakala kweklinika.
Besithanda ukuthi ikliniki isebenze masitsha ukwenzela ukuthi kwezinye indawo siyasithole kulama-lessons, kufundiswa abantwana ngokuziphatha kwabo kukwenzela ikusasa labo. So besicela lathi ukuthi esethu ngayo siyayenza siphele, abantwana bethole ama-lessons, bethole izifundo ezehlukeneyo, ama-CPC, konke izinto zonke lezi, ngoba bazizwela kwezinye indawo thina lapha ewadini singelakho. Njalo besicabangela ukuthi ngayo kuyayenzakala sithole ukuthi ikliniki yethu njengoba isiseduze lasemaphethelweni kungapheli lo unyaka ingaphelanga, kusiyafika October November sibe siyivula. Besicela uxhaso ngalokho siza nini, ngoba asiyazi ukuthi iphela nini COVID-19, ngoba lakathe silokhu sakhulunywa ngendaba zekliniki. Nxa siyakondolwana sichapha umfula, nxa ugcwele vela sihambi. Komadlambuzi kumele sithole i-transport, kohingwe lakhona ukhatshana kumele sithole i-transport.
Zinengi indawo eMathabeleni South okwakhiwa khona amakilinika kunhlelo ezisekelwa ngabantu abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Belelalele ezemaphandleni sile nhlanganiso ye-Habakuk Trust.